ngiyalamukela kweziphathelane labesifazana
ilami uzithandekile mhlanga namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections sixoxa lonkosazana Justina Mokoko umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesingisi ngama-vulnerable groups.
Sikhiphe imbiko ethi kulomama ethungwezangale olokhuzwe ekhanda ngento e-sharp yabona yingqamu waphuma ukuthiwa ngumjathi ibizo lakhe waphuma igazi lilokhuza emehlweni yakhe. Nxa sikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni ngiyabona liyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyinkazana lowo mntwana uvuke kaselababa ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela, baningi abacina sebephathelane lodlakela luni lolu ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi okungaba ngabantu abadala okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kule ndawo. Kwezinye izikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo kumthethwandaba silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018 bese lobudlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula kukhetho ubudlelwane bona lo baphela asazi ukuthi kuqedwe yikwini bese sithi singabhali incwadi akuzophendula iincwadi zethu. Sikhangelele njani ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki nxakunokuthi bayakuqhele elilodwa bengakhangeli amanye amacele lapho kokulezi zalwane zelizwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.